siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 11 ngompandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
isibala kumaphephandaba ukuthi hayi laba bahamba lomsekeli kamongameli uMnangagwa labo bukhanya bazuzile baphiwa izikhundla, kukanti labo abanye labo kuthiwa baku G40 labo baphiwe ingxenye, kube sokusiba lalabo kwakule hungahunga ukuthi labo bakugama talks labo baxotshwayo labo badobhadobhile lapha.
Umongameli Mugabe ukhetha abasekeli babaphatha intambo bakahulumende abalithumi lane njalo waguqula izikhundla zabanye ekade bevele bekhona.
Sizakhumbula ukuthi laba banqotshwa kwe-MDPT babefuna ukukhipha uMnumzana Morgan Tsvangirai esikhundleni, kodwa uTsvangirai wabahambela phambili yena wenza i-Congress. So esikukhangeleyo ukuthi lokhu abehluleka ukwenza kwi-MDPT kambe bengakwenza iZimbabwe yonke jikelele.
Ibandla ebelisaziwa ngokuthi MDC Renewal Team eselithiwa yi-People's Democratic Party selikhethe uMnumzana Tendai Biti ukuthi abe ngumkhokheli walo. Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenkezo ye-Africa Games lemidlalo yenguqu e-Premier Soccer League ezadlalwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe namhla ukhethe abasekeli babaphatha intambo bakahulumende abalithumi lane waguqula izikhundla zabanye ekade bevele bekhona njalo bafungisiwe namuhla. Ukubekwa kwamalunga ephalamende alithumi lane ukuba ngabaphatha intambo labasekeli kanye lokuguqulwa kwengatsha eziphethwe ngabanye, lokhu kwamukelwe ngendlela ezijiyeneyo, abanye besithi kusizana ukusebenzisa abantu abavele besehluleka, abanye besithi kuhle kakhulu. Abavela emhlubulweni weMandebeleni leNkabazwe bathi kukhuthaza ukuphatheka kwabantu bonke elizweni ekukhokheleni kuhulumende. Kubika intatheli zindaba yethu uNothando Spanda.
Umongameli welizwe lamhla ubeke amalunga alithumi lane kuzikhundla zengatsha ezithiyeneyo, kwathi abanye babo baguqulwa ingatsha abaziphetheyo. Kulabo ababekwe lamhla kugoqela abathile abaphuma emhlubuleni weMandebeleni leNkabazwe ababalisa bamnumzana uWobedingwa Mguni, uMakhosini Hlongwane, uAbednego Ncube, wayekubutho uChinga Dube kanye lonkosikazi Sithokozile Mathuthu. Ingcwethi kwezokuhanjiswa kwembiko uMnumzana Hlanhla Ngwenya uthi kwengezwa kwenani labaphatha intambo abavela emhlubulweni weMandebeleni leNkabazwe kuyancumeka ngoba ilizwe livele lidinga ukukhokhelwa ngabantu abavela emikhonweni yonke yelizwe. Ukwenza kukamongameli uthi kutshengisa ukuthi uzama ukuthi aqede ukuxabana ukukubandla lakhe kungakhanyi ukuthi yiliphi icele elilamandla.
Kukhanya ipolitics yiyo ebikhokhela izinqumo ezenziweyo, ngoba ungathi uyakhangela kukhanya kulokuzama ukubalansisa amabandla alwisanayo akuzana uPF esithi ngesilungu ama-faction.
Osakhulayo uNkosazana Emangulube uthi akukho okuningi okuguqukayo lanxa umongameli angantshintsha abaphatha intambo bakhe, kodwa lanxa kunjalo uyancoma ukungeniswa kwabantu abatsha abafana labo uMnumzana Hlongwane lo Patrick Juwawo okulakho ukukhuthaza abatsha ukuphatheka kwezombangazwe.
Abantu abanjengobaba uChinga sebekhulile abaselayo amandla okusebenza, kodwa siyemukela abasakhulayo njengabohlongwane.
Ingcwethi ekucubunguleni ezombangazwe uMnumzana Godwin Phiri laye ugcizelele ukuthi umongameli aphatheke ngakho yikulungisa ukucabana okusebandleni lakhe evala izikhenxe ukuze zingavuleki ngamandla. Kungakho inguquko ebekhona uthi ayilani lokuthuthukisa ukuphathwa kwengatsha, kodwa kujongiwe ukuqeda ukuxabana phakathi kwebandla lakhe.
Abaningi bangikhona abantu kade sivele silabo suka ku-1980 ababengena ku-1985 and ngabantu kade bekhona iZimbabwe isifa ifika lapho esikhona namhlanje. So okumangalisayo ukuthi okusha abaza kuletha laba bantu yikuphi.
Abanye abaguqulwe ingatsha ngumnumzana obethi Mpofu osuke kugatsha lwezemigwaqo waya kwezenotho uMonica Mthwangwa osengumsekeli wakhe kanye lohlongwane ongumphathi ntambo ongela gatsha oluqondane laye. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingunothando Spanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umhlangano webandla le-People's Democratic Party lona ebelisaziwa ngokuthi MDC Renewal Team uphele namhla eHarare lapho umnumzana Tendai Biti akhethwe ukuba ngumongameli waleli bandla. Kwethulwa njalo izibopho ezimbalwa okubalisa esokukhulumisana lenkokheli yamanye amabandla ngenhloso yokumanyana. Kubika uMavis Gama.
Tendai L. Biti.
Bekuyikujabula lokho kwamalunga lenkokheli yebandla le-PDP ngemva kokwethulwa kwenkokheli yalo ezakhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti esekelwa ngu-Dr. Samuel Siphepha Nkomo. Ibandla le-PDP lahlephuka kwelikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ngemva kokuba enye inkokheli ikhonone ngobukhokheli bukaTsvangirai. Umkhokheli we-PDP umnumzana Tendai Biti utshela intatheli zindaba lamhla ekupheleni kwalomhlangano ukuba inkinga ekhona elizweni yikusilela kwabantu abazinikele ukukhokhela ilizwe liphume ebunzimeni elibhekane labo. Ubithi uthi sesaphela isikhathi sokubelokhe kuthethisanwa kulwiwa impi yamasilogani ngoba sekumele kube yimpi yengqondo. Kudinga abantu abazinikele ukuhlanganisa amakhanda babonisane phezu kokungenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe osumubi. Amalunga aze evelela kizo zonke izigaba zelizwe ukuzangena lomhlangano wensuku ezintathu. Inkokheli ezikhethiweyo zibalisa umnumzana Samuel Siphepha Nkomo njengomsekeli kamongameli waleli bandla, umnumzana Gordon Moyo ngunobhala jikelele, umgcini sihlalo kungunkosikazi Lucia Matibenga labanye. Unkosikazi Roseline Siphepha Nkomo okhethwe ukuba ngunobhala jikelele kuhlangothi lwabesifazane uveza ukuba ibandla lakhe ligxile kakhulu ekuthembeleni kuNkulunkulu.
Sile faith kuNkulunkulu ukuthi lo mntwana ozelwe namhla esimelethwe othwa yi-PDP sile themba ukuthi simphiwe nguNkulunkulu. Ngizakhuluma ngaye uTendai Biti, upresident wethu. Eziyangezize emncane njalo, kodwa siyamthemba ukuthi uzasikhokhela labasekeli bakhe, Dr. Samuel Siphepha. Siyabathemba bazabe bemsekela bengabantu abadala, laye engumntwana omncane, kodwa kasiwe umntwana emncane ku-brains. I-brains zigcwele kuTendai Biti.
Unkosikazi Nkomo uthi leli bandla lehluke kwamanye asethe abunjwa ngoba liqakathekisa ukuthandana kwabantu ebandleni lakhe laselizweni lonke jikelele.
Even iconstitution yethu ilakho ukuthi umlimi ngokuqala. Okunye ukuthi singabantu abafuna ukuthi singabi lobudlwabudlawo. Sithi nanxa sisebenza sibe lokuthandana, ilove.
Siphinde saxoxa lomnumzana Thaddeus Ndawana Nkomo oze evelela eNyathi esigabeni seMathebelele North wakhethwa ukuba ngumsekeli kamgcini sihlalo waleso sigaba.
Hayi, mina ngithokozele kakhulu bebelesokumelela kwesigaba. Bembele ngakumelela mina okwesikhathi eside. Ngikuthangirayo ukuthi angasakwanise ukuthi ngisebenze la. Izinto zakhona zaba ziningi kakhulu. Wafika waba lezinto eziningi. Sekufina ama-elections singaboni ukuthi uhamba njani. Angaze asitshela lokuthi kade okumehluta e-State House kuyini.
Utshengise ukulijabulela leli bandla uNkomo ethi ngoba abekilo le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai belingamjabulisi.
Waba ngumuntu othanda umama kakhulu. Ngasembona ukuthi umuntu ozathanda umama efuna ukukhokhela ilizwe ehambe emithisa abafazi ngaphala laphana ngabomdabuzihambela.
Bebekhona bekade bekhonona betshengisa ungasuthiseki ngendlela inkokheli ekhethwe ngayo kakhulukazi abavele kuzigaba ezibalisa esemanikaland mashingo lezigaba zonke zontathu zemandebeleni omunye wabo kungunkosikazi Lucius Banda waseVictoria Falls
mina wami ngikhala ngakho omama labo baba ngibona abantu abaphambili la upipi lonkomo ngicela ukuthi ababe nokubambana kungabi lokuphawu phakathi emashoneni nemandebeleni ngiyacela kibo bobabili bonaba ngoba asasithethe emashoneni kuphela yinto nilandileyo ngicela ukubambana
kwethulwe njalo ingwalo ezimbili ezibalula okumele kwenziwe ukuthuthukisa umnotho welizwe lwe-holistic program for economic transformation hope kanye lokuzaletha ubukhokheli uqobo lwe-agenda for the restoration and rehabilitation of sustainability arrest uphawu lwaleli bandla kulihalantshisi eliphethwe ngezandla zombili njalo kukhethwe umbala olithanga njengowebandla leli ngimele istudio 7 ngiseharare ngimavis gama
ukuhlaziya ubukhokheli baleli bandla lomthelela elilakho ukuba lawo kwezombusazwe sixhume ingcwethi ehlaziya izombusazwe omnumzana Mlamuli Nkomo.
Okwakathesi ngathi kunzima ukuthi sitsho ukuthi ubukhokheli benhlanganiso le entsha buzaqhuba njani. Ekutheni laba bantu ngabantu abaqembuke kubandla le MPP okungabantu okusadingeka ukuthi bazi bona ukuthi bona bangobani abantu abazi ukuthi khona labo lingaphi ngaphandle kwalokho besikwazi khona bekusubandla le-MDCT into enye abantu abazayibuza ukuthi lokhu abehluleke ukwenza phakathi kwebandla le-MDCT bazakwenza njani eZimbabwe yonke sizakhumbula ukuthi laba banqotshwa ku-MDCT babefuna ukukhipha umnumzana Morgan Tsvangirai esikhundleni kodwa uTsvangirai wabahambela phambili yena wenza i-Congress so esikukhangeleyo ukuthi lokhu abehluleka ukwenza ku-MDCT kambe bengakwenza iZimbabwe yonke jikelele
ngamanye amazwi Nkomo awuboni besenelisa ukuba lo mthelela obanzi kundaba ze-opposition
bona ngabantu abasha okuyinto enhle nabantu futhi abafundileyo okungenye futhi into enhle kodwa ngibona ngathi kuyaqansa umsebenzi mkhulu sizakhumbula ukuthi benza i-Congress yabo kuyona le futhi umjuru laye utshengise ukuthi uza foma elakhe ibandla kule bandla futhi likaTsvangirai kulezana ungathi sokuthiba la mabandla amaningi okungaizinga le-competition seliphezulu bona njengoba ngijilo ngabantu abafundileyo futhi ngabantu abasha ungangokuthi i-future mbona balayo kodwa okwamanje esikhuluma kwakathesi ungathi kuzaba nzima bazadonsa nzima ukuthi babe le impact ku-politics eZimbabwe
umnumzana Mlamuli Nkomo ucubungula ezombusazwe sixoxela ese-Johannesburg kwele South Africa. Isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube umnumzana Lionel Deneka yena oyengumeya wedolobho leGwanda njalo engumabhalane ogatsha olubona ngokuthuthukiswa kwezabelo ku-MDC usetshile umsebenzi kuleli bandla esola inkokheli yalo ngokwehluleka ukufeza izifiso zabantu. Encwadini ayilobele uNcube namhla umnumzana Deneka uveze izizathu eziningi athi zibuyisela leli bandla emuva ezigoqela ukuxoxa kwamalunga alo kumakhalekhukhwini enkundleni yeWhatsApp endaweni yokuqhuba imihlangano kanye lokwesaba ukuqondisa umkhokeli webandla. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Kurawone Chiwayi utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lamukelela incwadi namuhla kodwa uthe kalizihluphi ngoba liphakathi kwamalungiselelo okhetho luka-2018. Njalo uChiwayi uthi okubhalwe kulincwadi akusoqiniso. Kodwa uDeneka utshele uStanekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uma ngamazwi akhe
ukuthi iMDC ingazange uthathe kalula, but ngimakhona okwakwenzileyo. Iparty leyi ayisiyo party esayijoyinayo. Ndizawonta umkhokhe bangikhona sokusenza utshela abantu owenza khonoko kusuke wangiditha mina ukuthi njengoba mina ngisebantwini ngibona izizosenziwa ngikuphatha njani. Sengibuza imibuzo yibe ngibona ukuthi hayi sokungivimela lokhu kwangcono ngiphume yimi eceleni.
Sikhulume le nkokheli yebandla lakho yathi yona kungani ungakhulumanga lokhu usesephakathi kwebandla, kusho ukuthi kuvele kukhona yabo vele usufuna ukukwenza. Kungani uveze lokho okwenzakala ebandleni lakho ususuka?
Kuhle ukuthi ngikwenze nje ngisuka. Kuvame ukuthi isikhathi side manxa abantu bekhuluma into le babethayela ukuthi bazathola isikhundla kumbe bafuna ukuthi uzwane aphume uzwane angene. Kodwa ngikhume lokhu lami ngiphume seze ukuthi bafanele belungisa into yabo. Ubukhokheli be-MDC bayakwazi kakhulu futhi iproblem ingaphi. And abantu abaningi kudala beyikhuluma but abalaleli, bayakhokhela nje ngentando yabo. Ungathiwa kukhulume lokhu ukhulume lokhuyana babezikhulumele bona phezulu khona ngale. Thina esasikwi-Next Legislative Council sasingabizwa ukuthi sicungulule izinto ngoba uzothiwa uzivani sithishiwe sofaka uzivani. I-standing committee yiyo esiyenza izinqumo zonke, but i-standing committee ayiyenzi isivume, iyayenza isivume ithumezele ngakwi-National Council. I-National Council siya-approva but ngakhe ela abantu bangikhona abakustanding committee azangabayelethi abaningi ngabo kufakwa kube 90%.
Ongathi okakulunganga kakhulu ngoba ukhokheli bukamnumzana Washman Ncube yikuyini uqobo lwakho?
Okwakuqala uNcube sehlekile ukuthi ngesikhiwa sithi reconciliation ngali labantu ephathini elile embukweni etshiyaneyo njengokudala kwankulunkulu elidalela thiyana. Ususuka ukuthi wena abantu abanjalo awuvumelane nabo, yibo sebefaka ipressure ukuthi abaphume phakathi kuba ngumsindo, yikho bephumile abaningi. Into yakuqala le. Then ukukhokhela kwesona khona ukuthi akusela ama-structures ona lana asebenzayo. For instance, i-National Executive ayisasebenzi. So athethe mina abantu abaphansi nxa befuna impiko yabo, bafuna izifiso zabo ziye khona ngani, bathuma ubani njengoba abantu bangikhona bengawakhethanga. So yikho lapho into lezi ezimbili engithi hhayi, lapho uncubo uyehlulekile athi wavumela ukuthi kulungise i-Congress abantu bakhethe abantu abafuna bawakhokhele abazafaka ithemba kibo.
Lo ngumnumzana Lionel Deneka owayengumeya wedolobho leGwanda njalo engumabhalane ogatsha olubona ngokuthuthukiswa kwezabelo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube. Ubekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Kusenjalo ibandla le-MDCT lethule umbiko namhla linxusa abantu emkhosini oza kwenzelwa eNarira Business Center eChivu okukuthakazelela ukufikisa iminyaka elitshumi lasithupha yaleli bandla selokhu labunjwayo. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lokukhethwa kwabasekeli babaphathi ntambo bakarhulumente kanye lokuguqulwa kwezikhundla zabanye. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo wele Russia ubona ngobudlelwano baleli lizwe lamanyamazwe uthi kumele le Melika lele Russia asebenzelane ndawonye kwele Syria ukuze kungabi lokugwencana. Uhulumende wakwele Cuba uthi uzaxolela izibotshwa eziyinkulungwane ezine njengendlela yokwamukela upapa weRoma oza kuya kulelo lizwe kuyona le inyanga. Isizalwane zeMelika lamhla zenze isikhumbuzo sikamhlaka 11 ngompandula lapho inhlanganiso yamalwecacha ebizwa ngokuthi Al-Qaeda yabulala khona abantu makhazi abazinkulungwane ezintathu 3000 emelika isebenzisa indizamtshina ezazithunjiwe. Kule ndawo eziningi ezibalisa iWhite House, iWorld Trade Center, ePentagon, leShanksville, ePennsylvania, lapho obekukhangelelwe ukuthi kwenziwe isikhumbuzo lesi. Lapho yikho okwahlokela ezinye indizamtshina ezazisetshenziswa ngamalwicatsha abulala abantu makhaza. Umongameli Barack Obama ubekhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqakathekileyo ngodaba lolu kusihlwa lamuhla eFort Meade lapho okulebutho lesizwe khona. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika ezinjengomnumzana Dan Moyo okubandla leMDCT zithi kubuhlungu okwehlela iMelika. Asizweni uMoyo exoxa lo Gibbs Dube.
Kuyatshengisa ukuthi ukubambana kwabantu belizwe lase-America kusukela ngaleliyana suku ngo-2001 sibona ukuthi abantu babambene ekubeni baprotect ilizwe labo. Ilanga elikhulu ukuthi abantu bareflecte babhekisise kahle ukuthi izinto ezimbi ezingenzeka elizweni. Ngakho lilanga elibhekelela phezulu ngabantu abaningi.
Ye, njengoba nje abantu beZimbabwe bebaningi lapha eMelika, kambe kuyabe kusitshoni kuwe njengesizalwane seZimbabwe?
Kuyatshengisa ukuthi lathi ilizwe lethu okungenzeka okufana lokwenzeka lapha uma kukuthi yalilayo iprotection okumele ilizwe libe layo. Kodwa nje thina nje ukuthi siyiziphepheli esikhathini esiningi sasuka sibalekele ilizwe lakithi. So kuzwisa ubuhlungu ukuthi ube selizweni lapho obona khona abantu ababambeneyo khona usukhumbula ubheke emuva ucabanga ukuthi wena lapho wasuka khona wasuke ubalekele udubo ubalekele ilizwe lingabambananga lapho abantu ababulawa nguhulumende hhayi ababulawa izitha khona.
Uma sesikhangeleke kuyiwa phambilini lapha ubona ngazani abantu bangenzani lokho kugoqela izalwane zeZimbabwe ukwenzela ukuthi kunqabelwe khonokho okuthiwa ngamathororo?
Yeah, I think kubalulekile ukuthi i-sovereignty yelizwe iqakathekiswe kube lama-systems a-strong enough a-preventa ukuthi kube lento efana nale lapho ukuthi amatorolo angakwanisa ukuthi enze umathanda njengalokhu akwenze lapha. Siyazi ukuthi lapho kwakuyinto yokuba i-trust yayikhona into zazilula. Kodwa siyabona ukuthi lakho fo abantu bakithi abafuna ukuza ngapha sokwenza kwabanzima ukuthi abantu bathole amaphepha ngoba kusalulanga akusachiphanga njengakudala ukuthi umuntu wayephomba ukubuya nje.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siphinde saxhuma umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF.
Yinto esasingayibhekelanga njalo yinto ebuhlungu kakhulu. Kuyasifundisa kakhulu kona kwale bana uhulumende izikathi zikahulumende abantu bejikelele kumele sifunde ukuhlela phansi sikhulumisana sibonisane. Umuntu ese-America ocabanga ukuthi lapha akumanga kuhle angazi ubana kumbe ukuthatha ngabi thina ngapha eZimbabwe sibe nihlanhla kakhulu ngoba sinabantu abanobuntu abahlonipha impilo yomuntu. Angikholwa ukuthi kulabantu lapha eZimbabwe abangasuka lapha beqesha ukubulalana kumbe bethatha amabhoma.
Ye, nxa sesikhangela phambilini ke baba Juma kungenziwani ukuthi kunqabelwe khonokho okwenziwa ngamalwecatsha emhlabeni onke jikelele ngamafutshane babo?
Okuqakathekileyo kakhulu kazi ukuthi bona abantu ngezikhathi zonke basifundeni ukuhlala phansi sikhulumisane.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Imbiko elandelayo iveza imbono kahulumende weMelika.
Udlakela kwele Burundi luqhubekela phambili kulandela ubulawa komkhokheli webandla eliphikisayo esigodlweni iBujumbura, umnumzana Patrice Gangu webandla le-UPD. Kulenye njalo inkokheli yamabandla ezombusazwe layo ebuleweyo kumaviki amalutshwana asanda kwedlula kulelo lizwe. Kuminyaka elichumi lanhlanu esanda kwedlula, ele Burundi lasayina isivumelwano se-Arusha Agreement esithi uhulumende kumele asuthise izifiso zezizalwane zonke zelizwe. namhla ele Burundi selilomthwalo wokuqeda lo ludlakela njengalokhu okwavunyelwanayo esivumelwaneni seArusha. Sicebisa ukuthi umongameli Nkuruziza lohulumende wakhe abezombusazwe lozulu jikelele weBurundi bakhumisane umlotha. Uhulumende welemelika ugcizelela usekelo lwakhe kumhlubulo wezwekazi leAfrika leli ukuthi kukhulunyiswane masinyane. Amaxuku afana lele imbonera kure kumele athathelwe izikhali masinyane. Sicela njalo izakhamizi zeBurundi ukuthi zimanyane zimise ubudlwangudlwangu lobu.
Leyo bekuyimbono eveza imbono ye kahulumende weMelika. Kuhlelo lwe Woza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho uxoxa lombi wabo Brutus Ndebele oyiqembu leRumba elemasendo Boys. Mayelana ledlalate labo elitsha elithi zinkulu.
Usaphindile njalo ukhulekani Bethwilen owaziwa ngegama lokucula elithi Cooksman ukukhipha indlikizane yengoma elakho ukuqisa abantu endaweni zokuzithokozisa. Lo mculi ogidise abaningi ngeminyakeni edlileyo ngengoma yakhe ethi wavumelani sangoma uthi lo nyaka ucabange ukuphakulela uZulu ingoma ezimbili ngoba ukukhipha idlalade kungasaphathisi abaculi uba bathole imali.
Le industry indlela esihamba ngayo kathesi. Sonke ama-artists indaba ibala lelo kuthiwa i-piracy libala ke eselahle latshintsha igame lakade kujayelekile kumusic ukuthi unga-release i-product yabasebantwini besema-record bars abantu bethenga i-music laphana vele i-music yayi-ratewa ngokuthi uthengisa njani ngoba kwakulama-proper structures i-piracy yayingabulala i-industry.
Ingoma ezitholakala kusindli kaCooksman ngezigoqela ethi unyawo lwami yona engiyohlobo lwe-house music kanye leyohlobo lukamasigandi njalo ingiyokholo ethi ngithembele kuwe. Ngoma ethi unyawo lwami uCooksman usebenzele embongi kaZulu uDumisani Mhlanga kanye losakhulayo obizwa ngegama elithi Mavutete ukuthi amachacho aphekwe nguThabani Mzila ikanti otshaya iziginci kungoma ethi ngithembe kuwe ngumthabisi. UCooksman uqale ukwazakala kwezomculo esenza umculo we-disco kodwa uthe esecindezela ingoma yakhe ethi wavumelanisa ngoma wangena kumculo we-house kodwa ecula ngendlela ezwakalayo ukuba uphuma kobulawayo.
Style sakhona mbona ngani abantu from experimenta ngaso nsenzovumelanisa ngoma abantu bahle basithanda vele kakhulu istyle lesiyana so ikubona ndokho enzama ukusiqhubekisela phambili ngoba mbona ngani istyle esingubulawayo that's why ithatha ingoma zona leziyana esakhula ngazo thina amabulawayo sidlala ngazo sizifaka kwisikhathesi.
Nangu-ke uCooksman ephuma enkundleni yengoma yakhe ethiwa unyawo lwami. Imeli Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuphuka izimpande kukhakazeka amagwala kuzwakala inkwelo kuzwakala ivokoxo konke kusho ngasinye.
Ngiyaxolisa hlobo zami besithe sizalethulela iMasendu Boys kodwa ke imtshina ayihambanga kuhle ligcine lisizwa uCooksman kuWoza Friday kwaneleko kwalamhlanje. Olivalelisayo muntu ngamile inkomo lilanga.